sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 14 kumpandula 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission, I
Ngiphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi.
Uhulumende uphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Manje sokuzimbula abasebenza lamhlanje onjabo Thokozani, labo Savmo, labo Abednego Pedro, ukuthi baphumele egcekeni bathi bona kuthwakira imuvi ngoba vele babamfundisa ukudla. Hayithi kuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama. Kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama, wena ngoba inyama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ekhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Mokgentswangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uhulumende seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota, bakhona abathi akucaci ukuthi lolu hlelo luqhutshwa njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku e-biometric voter registration emkhosini owenzelwe endaweni ezimbili e-State House laseHarare International Conference Center, lapho umongameli Robert Mugabe lomkakhe kanye labasekeli bakhe labomkabo abahle babhalisa khona. Kubika uMavis Gama.
Ephawula lolu hlelo e-State House, umongameli Robert Mugabe uthe lokhu ukwenza ngemva kokucetshiswa ngabenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kukhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC, kulandelwa imithetho ephathelane lalomsebenzi.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission, I
Ngiphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi ukuba kumele luqhutshwe njani ukhetho elizweni. Isisekelo sombuso siyatsho ukuba uhulumende kumele abe nguye ophathisa ekuthini kutholakale konke okudingakalayo.
Umgcini sihlalo wekhomishini yeZEC uJustice Rita Makarau uthe ukusungulwa kohlelo lokubhaliswa kwamagama ngendlela yeBVR yisibonelo sokuba sebelulungele ukhetho luka-2018.
We would not have sought your advice to issue the proclamation if we were not ready.
Abantu bethu sesibafundisile ukuthi isetshenziswa kanjani imitshina, njalo sebekulungile ukuqhuba umsebenzi kuziqinti ezingamachumi ayisithupha lantathu engikhulume ngazo.
Kwasekelwa ngomunye wama-commissioners awe-ZEC unkosikazi Sibongile Ndlovu, okhuthaza uZulu ukuba athathe leli thuba ukubhalisa amagama abo ezigabeni abakizo kusukela ngomvulo ozayo.
Okunye njalo esikufunayo yincwadi etshengisa ukuthi umuntu lo uhlala ngapi. Ungeza lencwadi yamanzi, lencwadi yamagetsi, lencwadi mhlawumbe eyesibhedlela elekheli lakho elitshengisayo, kumbe ubhalelwe emsebenzini ngoliphethe emsebenzini, kumbe ubhalelwe incwadi ngusobhuku abasemakhaya, induna, umlisa, kumbe o-headmaster ezikolo bangabhala lezi zincwadi. Kungenjalo, layo hlala laye kulabo abalojayo ohlala la ngakubhalela ukuthi ye uhlala endlini yakhe lapha. Nxa kungenjalo uyenza lokho singa esithi thina iAffidavit. Uyabhala kusayino bazabe bekhona okhomishina bama odds kuzo nezindawo registerwa kuzo ukuze umuntu wonke abe lendlela yokuthi aregister.
Kodwa abamabandla ezombusazo aphikisayo lokhu yekhonona ethi ukuphawulwa kwalolu hlelo lamhla yibusela lobuqili bokahulumende kaMgabe njengoba imichina engamakhulu amane esikhona imilutshwana kakhulu besola ukuba kwalumkhosi yeState House okwenze behluleka ukuba khona njengoba bebenganxuswanga basale sebebambe owangaphansi belinde bese-HICC lapho obuvele usenzelwa khona. Umsekeli kanobhala jikelele webandla le-Democratic Assembly for Restoration Dare umnumzana Edmund Gonde ngomunye wamalunga amabandla aphikisayo atshone elindile ese-HICC.
Usibona ngantiwa kuyinto embi kakhulu ngoba thina ama as opposing political parties yithi ama stakeholders awezeki kungu kwama elections kumayelana ngathi. Ngakho ke ma kulontshwa kumbe kulento yenzakalayo thina yithi kufanele sibe ngabaqala as opposition. Uhlupho lube khona ukuthi sitshelwe vele sesingapha njalo sithe sesizama ukubuzisa kwathiwa estate house ngale kufunakala abaku public office of which ukuthi kulokhu phambathisenge ukuthize khonapho ngoba thina yithi ama stakeholders. Into zangkhona zonke nje azibalulekanga, sikwazi ukuthi information le izastowa ngaphi kugcina kaloku kungakanani.
Lolu hlelo oluqala lamhla luzoqhutshwa emahofisini awezek ezigabeni ezingamachumi ayisithupha lantathu 63 luzoqhutshwa mhla zilichumi lanhlanu ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2018 andubana kulungiswe ugwalo olutsha lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kodwa abezeki bathi lokhu akutsho ukuba uyamiswa ngalelo langa lomsebenzi ngoba ukubhaliswa kwamagama abantu ukuba lelungelo lokuvota kuzaqhubekela phambili kuze kuye kuthi sekusele amalanga alichumi lambili ukhetho luqala. Okwamanje abezeki sebanelise ukuthola imichina engamakhulu amane 400 yona kumele ibe zinkulungwane ezedlula ezintathu 3200 eminye ikhangelelwe ukufika elizweni mhlaka 15 Mfumfu. UMgabe, abasekeli bakhe, iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yeZANU-PF bebengasekho emkhosini owenzelwe e-HICC. Owenzelwe e-HICC ungenwe izinkokheli zamabandla ezokholo, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu, inkokheli yamabandla aphikisayo, kanye labenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ukuxabana okukhona kwe-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Amacele omabili ayakhulumisana ngokwenza umhlangano ozahluza ingxabano yababili laba. Icele likamakhupi lona lithi umhlangano lo awumelanga wenzelwe eHarare ngoba lisesaba ukuhlaselwa izikliwi ezatshaya umakhupi kobulawayo ngenyanga edluleyo. UTsvangirai lo makhupi kabavumelani phezu kwendlela umanyano wamabandla aphikisayo omele ubunjwe ngayo. Ukufuthelana phakathi kwababili laba kuphinde kwadlondlobaliswa yikutshaywa kukamakhupi labanye bakhe ngabasakhulayo be-MDCT ababikwaba besithi bathunywe nguTsvangirai lanxa nje yena ekulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubandla likaTsvangirai kulohlupho olukhulu. Uhlupho luyikuthi ubukhokheli bukaTsvangirai manje sokukhanya ukuthi abantu singathi ngesilungu phecelezi bu-questionable kubo. Kungenxa yokuthi bamvumela abantu abaningi uTsvangirai ukuthi azafike kusibangisweni esasekuso lamhlanje. Bayenza i-MDC yangani iba part of iba singathi ngezinye indlela impahla yakhe lapha ayenza khona umathanda. So kunzima manje ukuthi abantu abamvumele senza konke khonokhu ngoba ngesikhathi echaya abanye basixotshe bahlukuluze senza ikwenza babe kubona ku right ukuqondisa ukuthi akwenze manje sokunzima kulabo asebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Love More labo Abednego Pepe ukuthi baphumele egcekeni bathi bona uTsangirai movie ngoba vele babamfundisa ubuyo hayi ukuthi wayinja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama kufanele ube kwathi mhlazana ingathola ngenyama wena ngoba inyama yikho bese kulesi ubona kusenzakala ukhesi kaTsangirai le njalo olunye uhlupho olukhona uhlupho olungolwabantu bemathebelele ukuthi bayathanda ngazo zonke izikhathi ukuba ludlawu lwabanye ikakhulu labana abavela ngasehlangothini bemashona leli
ubona kuphela njani okuyinto lokho baza kwenelisa na ukukulungisisa
eqinisweni elikhona uTsangirai ulawo amandla lamano okuthi into le ayilungise ngendlela afuna ihambe ngayo yena ngoba vele amandla lamano lawo walikwa kusukela kudala ngabo Welshman bese sekuye la ngabo Tendai bese sekuye wabachaya wabakhiphe bachaye bakhipha athatha faka abanye abasebenzi abachaya bakhiphe lamanje uThokozani laba angabachaya bakhiphe futhi athole omunye umuntu ovele emasebenzi ngabanye abantu avele emathebeleleni abangabuya basetshenziswe nguye kumbe uWelshman bona bana baphenduke futhi babe ngabafana bakhe njengoba wayevele ehlale kwenza so ukuziphele vele into le bekuzaba kuhle nga abantu bamathebeleni bengabumanyana bonke bazwisisa ukuthi bayasetshenziswa ezudlawu lwabantu bemashona leli manje njengoba kungekho ukumanyana lokhu uTsangirai nguye ozayiqeda indaba le ngokuthi uzabahlanganisa uzahlangana labo Thokozani akhulume labo ngendlela yena afuna ngayo kunzima ukuthi bona bamamtwiste bambophele icinga lokuthi bathi siyakukhupha esikhundleni uTsangirai kakhupheke esikhundleni kodwa bona bayakhupheka
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxe laye esebilithani
Ichi Woza Friday my darling
ku Woza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo nongoma bephete idlala delabo elitsha
bongaya bongaya banyamale
uStangolo nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrica imbira
uStangolo nongoma ku Woza Friday ngolwesihlanu ungakhutho Umhlangano omkhulu obukhangela ngezamasiko ugqitshwe ngenkuthazo yosekelo lwemali yokubhala phansi imbali yamasiko ukuze alondolozwe kubika uMark Peter Ntambe
Izwe kazeli Afrika libhekane lodubo lokuba labasakhulayo abakhanyayo bengasathakazeleli amasiko abo bengasawananzi ngaphandle nje kwabaphakathi kwenhlanganiso ezifana labo Chipao abenelisa ukuyadalela emazweni omhlaba beziqhenya ngesiko lesintu
Amachaba neziyahlangana
Ngenhloso yokuhlaziya lolu daba eZimbabwe libambe umhlangano weInternational Conference on African Cultures ICAC eHarare okwamalanga amathathu usekelwa ngemali ngabenhlanganiso yakwelebhilithane eBritish Council unkosikazi Thuli Mlambo James ovele eGoli uthi kulusizi ukuba abantu sebelahlekelwa ngamasiko abo kusiya ngendlela asebephila ngayo
seswalahlile amasiko but nakhona kuqhamuka komama nabobaba bathi mase bahlala emadrobheni bakhohlwa ngamasiko ngoba usuhlala edrobheni impilo yakho yashintsha I think the structure sishintshile unesidwa khona ukuzenza you understand awukho ukukhuluma nabaphansi ngoba i-structure sokuqala nje imizini yakho ngakhona ayakhanga ukuthi ukwazi ukuthi ukhona nabakini mhlawumbe emafletini ihlala baningi ngoba so impilo ishintshile and nalento eyenzakalayo ema-television masibuke ema-television South Africa mina ngibona kwami babheke bagxile kakhulu kuinto zaphesheya hhayi into zethu and yiko umphakathi ufa
Umlobolo Dumo oloba ingwalo ezibhekana ukumayelana lamasiko kugoqela ezomculo unkosikazi Joyce Jenge Magwenda uthi lolu ludubo olunzima ukuluqeda ngaphandle kokwamukela nje kuphela ukuba amasiko lawo aya ekuqhuka
ukuthi ukhulume ngokwe culture ikuthi abantu bazazalwa bafe bazalwe bafe so I culture embari mina yi tradition yami so mina I'm one of the people engi qhakathekisa i township culture ngani ngibhale ngayo i township culture ngabhala nge music because nxa sisithi culture ncho nxa ngiyigcinile like that ngizayinika abantu abami i-traditional i-tradition yethu esithi ngiyisintu khathi sokuyibamba sibili ukuthi sithinansi akusela
ingcitshi kulumhlangano zikhuthaze ukuba ohulumende emazweni awezwekazi le-Afrika kumele aqinise izivumelwano zokulondolozwa kwamasiko baphinde besekele imisebenzi ethuthukisa amasiko ngemali isibonelo esihle kuyimisebenzi efana lezifundo zomculo womdumo wendulo emakolijini wonke eze-ethnomusicology ezigoqela umdumo ofana lowembira le-marimba umnumzana Vothi Thebe umlobi wakubulawayo njalo eqiqesha ezomdabu uthi kuyadingakala ukuthi imbali lolwazi lwamasiko aseAfrika kulotshwe phansi emabhukwini njengendlela yokuwalondoloza ukuze lolo lwazi lufinyelelwe kwelakusasa okuzagcina kusenza ukuba lungachabalali njalo lutholakale kwabasakhulayo abangabe belufuna
kuyadingakala ukuthi sigwale kubhalwe ngamasiko ethu esikunanzelelayo nje njoba ngikhuluma nje lami nje ngingomunye wabacombayo ngikufundele konke lokho emzilikazi art center laphana kulaphe ngifundele khona sesithi yakhangela sisinanzelela ukuthi khona lokho ukucomba ikakhulu ukucomba lokho kwesikhiweni okwakusebenzisa impensele lamapenda kwaqala eSirene ngo-1948 sesinanzelele futhi ukuthi khona khona lokho kusenziwa azange ke sibhale kube lengwalo ezithize ezizasiza abasakhulayo izizukulwane
kube lokusolwa kwezinzakalo ezifana lezimpi zomdeni kwamanye amazwe akulelizwekazi ezigcina zibangela ukuchabalaliswa kwezinye izakhiwo ezikhomba imbali lesiko lamazwela okumele kumiswe lomhlangano ophele izolo ungenwe zingcitshi ezivela emazweni edlula alichumi awezwekazi le-Afrika okugoqela iSouth Africa, Congo, Nigeria, Namibia, leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Abantu abangamachumi amabili lantathu bafile engozini yomlilo kwesinye isikolo esisesikodlweni seMalaysia iKuala Lumpur namhlanje ekuseni. Abacitsha umlilo bathi umlilo uqhamuke kwesinye isakhiwo esilala abantwana abangabafana idormitory. Lanxa uhulumende eseqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota olusebenzisa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration kolokungacaci kwemininingwane ephathelanela lolu hlelo. Uthe ememezela lolu hlelo ngeviki edluleyo uMongameli Mugabe uthe luzaqala lamuhla lukhawule ziku-15 ngozibandlela. Kodwa imitshina yokuquba lomsebenzi kayeneli ngoba sokufike ngamakhulu amane kuphela khona kudingakala imitshina ezinkulungwane ezintathu. Bakhona ababikwa behambe endaweni ezitshiyeneyo besiyazama ukubhalisa amagama abo namuhla kodwa batshelwa ukuthi lolu hlelo alukaqali ngoba imitshina ingakafiki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye loskomishi ogatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi namhlanje umongameli welizwe ulontshe officially i-PVR registration. Kufanele ukuthi nxa i-BVR registration iqalise bekufuze kube lo mthetho osinika isikhadi esizaba khona esokurejista. Alokho-ke kufakwe ukuthi siyaqala namhlanje sisiyagcina mhlaka-15 January. So sibone kulungile ukuthi kwenzele ukuthi siqale kuhle. Ngono siqale khona ngale ku president le first family labo deputy bakhe labanye ukuthi event official. Sesuka khonapho zayahlangana labantu bamaphathi lama stakeholders amanye kwenze labo sibatshele ukuhamba njani siba register. Ngikhuluma nje kade kuvele baya register bona ngokwabo bodwa. Sathi sisuka lapho sesizahamba ke from next week ngemande siye kufaka imitshina eminye kuma district offices. Where people can go and register. Sikhalise kathesi ukuthi abantu bazoregister. Simelele ukuthi imitshina yethu eminye eminingi eyiyo efuzile khona eminingi yakhona ibuye ekupheleni kwenyanga naleyo. Esesingenayo igusu lonke sibone ukuthi wonke umuntu uyaregister indawo ngendawo.
Mnumzana Ngwenya, wena ungathini ngohlelo lolu? Siyabona ukubana sebekhona asebeye emadale ukuthi bamise ukuthi luqale uhlelo lolu. Ungathini wena lokho?
Ngingazi ukuthi kulokumiswa yena ukukhona ngoba i-statutory instrument yayivele sikhulunywe ukuthi kuzaqala. Kodwa mina angilankinga lokuqala umsebenzi. Inkinga engilayo ukuthi yena uLitha Makarao wathi yena imitshina ifanele ibe kube yi-3000 beyibe kubo 3000 kodwa kule 400. Imitshina engu-400 yena wathi yena isetshenziswa ukutraina ama-master trainers. So ungazi athi wena usithatha imota ye-driving school sithwala ngayo abantu. Imitshina eyalethwa ye-400 uLitha Makarao wathi yena ngeye-training ye-master training. So nxa sebesithi bona kathesi abantu sebeqala ukubhalisa ma sebegijimela ngoba umongameli welizwe uthe khona sekule-statutory instrument yikho lapha kule problem khona. Kuyatshengisela vele ukuthi abantu bezanu laba vele kulobuqile bowenzakalayo. Lokhu siyaqala kwi-statehouse selisiyakhuluma lama-political parties ngale selisifaka imitshina ama-district centers. Yikho ukuze ngithi abantu bakhali besithi bona abanye kabarejistwanga. Kanti kungani izinto zeZimbabwe kanti izindaba zingenziwa ngendlela enhle. 3000 machines kangene i-registration kale umuntu wonke on the same day.
Nanto udaba Commissioner Moyo uthini?
Angiyakuzwa mfowethu indaba yokukhulumayo. Vele ngabe into bezihambe kahle bekuvele silesifiso sokuthi siqalise at the same time. Manje kwenzakale ukuthi imali zaphuza ukuphuma kwasekubuya imitshina yokuqala leyi engu-400 yokutrena abantu. Ithe njengoba sisamelele enye ebuyayo leyi engu-400 kunokuthi siphombe ukuyigcina ingasebenzi. Ngcono ibe yiye siyifake kuma-district. Abantu abakwanisa ukufika khonapho kuma-district office babe beregister. Asisoze siyikhiphe futhi khonapho leyo mitshina. Iyahle ibe yiye eyasetshenziswa even after sekuvaliwe i-registration leyi eyavalwa ngo-January. Kwenzela ukuthi ibe yiyo eye-continuous voter registration. Kuthi yakambi ithemba leyakhumbula ukuthi vele i-voter registration yona ngokwayo izaze ivale amalanga angu-12 after sokuphele i-nomination court ukuvota khonala ngomnyaka ozayo. So kusho ukuthi okathesi sibona ngonto kulot space inile ona siqalise. Ngiyamuzwa sikulungweni lento ayikhulumayo asingeke siphikise ukuthi bekukuhle ukuthi ngabe sike time.
Mnumzana Ngwenya, kuthiwa lapha ubuqili du akusela, uthini wena?
Ngiyamuzwa phela uMoyo, yatshela uMoyo ukukhuluma nje njengo-commissioner omelele izekhi. Kodwa sina bese silandelela i-procedure iyayivele ikhulunywe izekhi ukuthi zizanet-select imitshina engu-3000 yezakala ukuthi imitshina yakhona ibilokhu isebenza kathesi. Mina bengithi mina kodwa kasifunde bakithi ukuthi nxa sisenza izinto senze izinto ngendlela eqondileyo. Nxa besehlule kulethi mtshina yokuvota yokuregister kathesi sizathe singena kukhetho next year sizazathiwa khona i-polling station le ilakho leyana kayilakho kutshengisela ukuthi vele abantu bakhona kabalungisekanga kuthi into kazenziwe kuhle. Nxa imali zingekho zokwenza bakuphulisa kulaa mali abantu badinge imali. Ngoba indlu ye-GPI ithe khona siyazaliningi imali bona bathi bale mali uhulumeni zabaningi imali. Khathesi sebesikhona imali yakhona yokuthenga imitshina kayikwananga. Ye siyabonga ukuthi kuyakhulunyeka. I-advantage ukuthi izekhi bayakhuluma labantu lama-parties bayezakala. Kodwa kabaningi abafundi ukuthi ngabe engathembisa ukuyenza into kayenziwe ngendlela enye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo commissioner wogatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi loba ubudlongudlongo zobuphansi kwele-Syria kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kukaZulu kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi uhulumende ka-Bashar al-Assad uqhubekela phambili esebenzisa izikhali ezilentuthu ehitshayo endaweni lapho okulabantu abalwisana laye. Uphenyo olubizwa ngokuthi UN International Commission of Inquiry luveze ukuthi uhulumende lo usebenzisa intuthu ehitshayo kanengi-nengi endaweni eziningi. Uhulumende lo usanda kubulala abantu ngezikhali ezilentuthu ehitshayo edolobheni le-Khan Zeykoun lapho kwafa khona izakhamizi ezedlula amajumi ayisiyangalombili lantathu 83. Uphenyo luveze ukuthi uhulumende ka-Assad osebenzisa intuthu ye-siren emadolobheni atshiyeneyo usedale ukuthi lezi bhedlela ezibonjwayo zinganelisi ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Lokhu sokwenze ukuthi kufe abantu abaningi abangonanga lutho kulandela ukuhlasela kukahulumende we-Syria osebenzisa izikhali lezi. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi amadolobho ahlaselwe kusetshenziswa izikhali lezi akuqala i-Idlib, iHama le-Gauta lapho okwasetshenziswa khona intuthu ye-chlorine. Uhulumende weMelika uthi kumele uhlangothi lwe-United Nations Security Council luthathe isinqumo sokuvimba u-Assad ukuthi engenzisa ntando e-Syria lapho abulala khona abantu abangelacala.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Impilo ngingafuna igcwaliseke ibe impilo enhle, mele sincedisane. Kwasihluze nomama siyahluza konke okuhambelana lomuntu ongumfazi. Siyancedisana khonapho, nxa ufuna ukuthi ufone khonapho ukhuluma isikhalazo sakho, uyathola abanye abangakuncedisa. So siyihluze nomama, singeneni sincedisane, sikhule sibaningi.
Njalo futhi singahlangana singabomama kuyasinceda ukuthi lolalo nxa ikhipha okwakho kumhluphayo singahlangana ndawonye, kuyanceda ukuthi sazi ukuthi noma lokho kumhluphayo ayikho ngedwa, and ngokuthola ama-free opinions abanye lokuthi abanye bathini kuyasinceda kakhulu ukuthi sincedakale. So luhlelo oluqakathekile sibile mele silulandele ngoba luzasinceda impilo yethu yakusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stango lo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
Usango lonongoma iqembu labantu ababili abenza umculo we-Africa ohlanganisa i-acoustic guitar le instrument yethu yase-Africa imbira.
Usango lonongoma kuwoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa. Linga yikatshana balaleli luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho u-Praxedis Jeremiah lo-Mavela Simhlanganya huye abazaphatha kona udaba lokudlwengulwa kwabantwana lamhlanje. Singakazigqibi ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sephawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration kits. Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ezikhona phakathi komkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe uNkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.